Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Tatele lithuba ngibonge utanonoka wande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-19 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MRP likhala ngokususwa kwamalunga alo ejelele eJigurubhi besiwa eHarare Prison. Ibandla lezihlobo zingaziswanga.
Kubo bonke bengu-9 labadala ubabuthino Sinkomo kulabo 70 years ubabuncube uLivson ulando 60 something years kanti omama laba omabhanda balanda o 60 years.
Owakhuthaza ukubhonjwa kwelizwe leZimbabwe kuFacebook yena ekwele bhilitane uzabika okweminyaka emithathu ngemva kokutholakala elecala lokwenza iterrorism.
Abantu beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe mabengena ebulenjini kumele bachaphele ukuthi inkulumo zabo zingabi ngezephula umthetho walawo mazwe ababekiwo kumbe abahlala kiwo.
Abaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe sebemanyene labosowabo ezansi yezwekazi le-Afrika ngenhloso yokuthi bavunyelwe ukuqhuba umsebenzi wabo ngokusemthethweni.
Ukubandlululwa le-violence from ngaba ngama-clients kumbe ngamapolisa kumbe ngamanye from amanye ama-sex workers. Nokho uyakwazi ukuthontelwa kumbe uyakwazi ukushaywa ngama-clients.
Usugqitshiwe umdlalo wenkezo ye-World Cup ngemva kokuba ele-Argentina linqobe ele-France emdlalweni iningi elithi ubuhlabusa okwamagama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-MRP likhala ngokususwa kwamalunga alo ejelele eJigurubhi besiwa eHarare Prison. Ibandla lezihlobo zingaziswanga. Leli bandla lithi amalunga alo awesilisa ayisithupha asuswa ejelele eJigurubhi wona ayeke avalelwa eKami. Ibandla le-MRP lithi lilembiko njalo eyokuthi abesifazane ababili uSibongile Bhanda loBusi Moyo balakho ukusiwa ejele leMarondera. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kula sizathu esicacileyo futhi sebebasusa eJigurubhi maximum sebebasa eHarare Central ngalaba abayisithupha abagoqela ubaba uThinos Nkomo, ubaba uLevson Ncube, ubaba uNkosinathi Ncube, uAkim Ndebele, uWelcome Moyo lo mongameli ichukuthwayo Mlotshwa. Kodwa isizathu esisizwileyo yikuthi kuthiwa eJigurubhi maximum prison bebegcinwe kusel yezikliwi kumbe ngithi abantu labana abakhangelelwa ukuthiwa abadangerous balamacala amakhulu kudiklas esizwa kuthiwa ngapha eHarare Central Prison sebahambise kuma-cells okuthiwa kukusiklas okunganeno masiqathanisa la kudiklas eJigurubhi. Kodwa sesikuzwile ngamalunga ethu ahambe khona ngale phakathi kweviki ukuthi bayakhala laba abayisithupha abethu bathi ama-conditions aseHarare Central Prison akhangeleke ukuthi awesi kumbe alocuku okwedlula masiqathanisa lalapha kade bekhona eJigurubhi.
Manje amagqwetha wona athini ngodaba lolu olokususwa kwabo emajele belokhu bebhodiswa?
Amagqwetha babugande abhizi ngoba kule appeal esathi amagqwetha wethu sicela asenzele yona e-High Court. Ngoba okokuqala sathi thina sifisa ukuchallenge i-conviction the sentencing yabo kusukisela begwetshwa okokuqala ngu-Magistrate uTabengwa Sengster. Sathola ukuthi ukugwetshwa kwabo kwaba unlawful, sinanzelela ukuthi i-charge yabo bonke bengu-9 yaba yi-inciting of public violence. Ungakhangela kubo bonke bengu-9 labadala ubaba uThinos Nkomo ulabo 70 years, ubaba uNcube uLivson ulando 60 something years kanti omama laba omabhanda balanda o 60 years so kokuqala akuvumi ukuthi abantu ababotshwe bengu 9 benikwe iumbrella sentencing and conviction because akulandlela ukuthi bongu 9 batholakala besenza icala elifana nayo ngasikhathi sinye so lokho ngokuqala ukuthi sithina i sentencing yabo was done political rather than ukuthi yaba into esemthethweni so ke amagqwetha ethu aphuzake ukuthola lokho ukuthiwa i-transcript from the lower court iBulawayo Magistrate Court kuyikuthi kathesi sikhuluma kanje baphezu kokuyenza i-appeal ukuthi i-sentencing ne-conviction lay kwehliswe
ngokuzwa kwenu kuthiwa baphethwe njani ejele khona ngale
ye babugande isiphatho sabantu bethu laba bayisithupha lalaba bangu-2 abasala eshikurubhi ngoba umama uSibongile Banda lomama uBusimoyo basala eshikurubhi wathi laba bayisithupha ibabahamba khona ngale arrest central prison isiphatho sabo asikhangelelanga ukuthi babe ngabantu abazaphathwa kuhle ngoba okokuqala khona ukubasusa ekami prison lasemlondolozi kwakutshengisela ukuthi bafuna ukuya kubahlukumeza emotional physical langakho konke ongakucabanga
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le MRP ubekhuluma icingweni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Okukhuthaza ukubhonjwa kwelizwe leZimbabwe yena ekwele Bilitane uzapika okweminyaka emithathu ngemva kokutholakala elecala lokwenza iterrorism. UMartin William Chinyanga oleminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lambili 52 wayengutitshala khonale kwele Bilitane. Icala lakhe ngelokuthi wethula imfanekiso yakhe enkundleni yokuxhumana eFacebook ekhuthaza ukubhonjwa kwelizwe leZimbabwe esithi ngoba uMongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa. Sixoxe lolwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya umnumzana Phanyika Karimanzira ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abantu beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe mabe ngena ebulenjini kumele bachaphele ukuthi inkulumo zabo zingabi ngezephula umthetho walawo mazwe ababekiwo kumbe abahlala kiwo. Bengephula umthetho bazabotshwa abachala abo athonise okusemthethweni bajeziswe njengalokho okwenzakale komunye wethu ohlala eBilitane. Emthethweni inkulumo esizenza ebulenjini ziyafana lenkulumo esizenza ebantwini akuchiyananga okuqhakathekileyo ukuthi khona inkulumo zakho zingabi ngezephula umthetho welizwe lonalelo yabo okilo
khona nxa sikhangele umthetho owasetshenziswayo ukubopha lo undoda weZimbabwe ngumthetho esingathi nxa sukhangele siqathanisa leZimbabwe ngumthetho onjani nxa ukhangele nomthetho olungileyo na
umthetho owasetshenziswayo ukubopha omnye wethu lo abamhambise ejele lapha eBilitane ngowe terrorism kumbe ngithi anti-terrorism ngumthetho walapha eBilitane ngokubona kwami wona umthetho wangkhona asiyo ngaso umthetho omubi ikuthi nje omunye wethu mbona ngazathi ekhuluma ngumuntu owakhuluma ezondile angikhola ukuthi yena wayenjonge ukuthi khona kube le terrorism kodwa wona umthetho wangkhona masi ukhangele mina mbona ngazathi ngumthetho olungileyo ngoba i-terrorism kasiyonto enhle ngoba ibulala abantu abaningi abangela macala njengomzekeliso ngingakhuluma ngezinto ezenzwa ngabo Al-Qaeda ISIS o labo Boko Haram
khona ukuthi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane sibotshwe ngokudala icala elingaba licala eZimbabwe ukubona njani wena lokho?
Into eyayenza ukuthi omnye wethu lo aboche asiko ukuthi wayephula umthetho weZimbabwe, ikuthi wayephula umthetho weBritani, kungelani lokuthi umthetho lo uyafana yini eZimbabwe. So ikuthi kumele abantu bazise ukuthi kona undoda lo wabotshwa ngomthetho, ebotshelwa ukwephula umthetho weBritani. Yebo ke ungaba ngomthetho ofanayo eZimbabwe, kodwa yena wabotshelwa ukuthi wephula umthetho weBritani, kungenani ukuthi wayekhuluma ngeZimbabwe. Kuyafana lokuthi ngabe wayekhuluma ngelinye ilizwe, as long as wayekhuluma into yephula umthetho weBritani wayezabotshwa.
Alo ke ngumnumzana Phanyika Karimanzira olwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Abaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe sebemanyene labosowabo ezansi yezwekazi le-Afrika ngenhloso yokuthi bavunyelwe ukuqhuba umsebenzi wabo ngokusemthethweni njalo besendaweni ezingabafaki engozini. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo eseJohannesburg kwele South Africa.
Laba ngabaphila ngokuthengisa umzimba labanye abantu abakade besemkhosini wokuhlulwa kombiko wamalungelo abo eJohannesburg kwele South Africa. Umbiko lo uveza ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo okukhulu kwabaphila ngokuthengisa umzimba emazweni abalisa iZimbabwe, iSouth Africa, iBotswana leMozambique. Obona ngokuqoqwa kwenhlelo zenhlanganiso emela amalungelo abo eZimbabwe Sex Workers Alliance, umnumzana Grigol Brighton Carter odume ngokuthi nguthoni uthe Zimbabwe babhekane lenqwaba enhlupho enxa imithetho engabela ukusebenza kwabo
ukubadlululwa le violence from ngaba ngama clients kumbe ngama police kumbe ngamanye from amanye ama sex workers nokho uyakwazi ukuthotshelwa kumbe uyakwazi ukushaywa ngama clients kumbe maybe ni police brutality. Also uyakwazi ukuthengela abantu ngamanye ama sex workers ngenxa yokuthi maybe babe nomona or something.
Ngokutsho kwalombiko owethulwe ngemva kokucwaningo oluqhutshwe inhlanganiso e-Hands Off Program, kulezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo abakulumsebenzi ezedlula inkulungwane ezimbili 2009 ezenzakala emazweni abalisa iZimbabwe, iSouth Africa, iBotswana leMozambique kusukela ngompalakazi ka-2001 kusiyafika umpandula ka-2022. Esethulwa lombiko eJohannesburg, unkosazana Pamela Chakubinga oyisizalwane seZimbabwe njalo eyisiphathamandla enhlanganisweni yabaphila ngokuthengisa umzimba kwele South Africa esisonke, uthe abakulo umsebenzi emazweni la bayabulawa, ukuchaywa, ukudlwengulwa, ukuntshontshelwa lokubotshwa mahlayana.
Four mapillars that ninget focus on now, which is physical violence.
Bahlukunyezwa enyameni, emoyeni, ngokocansi nangokuthathelwa imali yabo. Okwamanje siphakathi kokulisa ukuthi umsebenzi wabathengisa ucansi kube semthethweni emazweni asezansi yezwekazi le-Afrika.
Legalization of sex work within the Southern Africa.
EZimbabwe kutholakele ukuthi ezinye inhlanganiso zezenkolo ziqhubeka zisethula inkulumo ezibangela inzondo kwabathengisa imizimba. Esinye isizalo seZimbabwe njalo ebona ngokuqhutshwa kwenhlelo zabakulumsebenzi abasakhulayo ezansi yezwekazi le-Afrika, umnumzana Leroy Gumbo uthi sebethole ukuthi sekusanda kakhulu ukuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa ucansi abaphansi kweminyaka engamachumi amathathu.
The laws are criminalizing sex work.
Indlela ezakwenza abathengisa ucansi bebe lamalungelo abo agcweleyo yikuthi bavunyelwe ukusebenza ngokusemthethweni. Lokhu yikho okuzakwenza bengabandlululwa emphakathini.
Ezinye izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo abaphila ngokuthengisa ucansi laba zigoqela ukungemukelwa ezinkonzweni, ukukhangelwa njengabantu abangcolileyo, ukwalelwa usizo lokwelatshwa ezibhedlela lokubandlululwa emphakathini. Kodwa-ke akusibo bonke abantu abavumelana lalaba abathengisa umzimba. umvangeli ozimeleyo ozibiza njengombhalo weBhayibheli umnumzana Mduduzi Mgutshini uthi umbhalo kawuvumelani lelungelo elifunwa ngabathengisa umzimba laba.
Abanye ngabazenzi ukuba kiwo, abanye kuyinhlupho ezijiyeneyo ezenza becine bephakathi kwalowo msebenzi, abanye kungenxa kaSathane, abanye kungenxa kamadimoni. Kuqakathekile ukuthi sibakhulekele sibancedise ukwenzela ukuthi uJehova abazwele isihawu, abenze bazwisise ukuthi uNkulunkulu nguye ongatshintsha isimo sokuphila komuntu.
Uhulumende waseSouth Africa useluqalile uhlelo lokuthi ucansi luthengiswe ngokusemthethweni njengoba ukubunjwa komthetho ohlose lokhu sekukubanga laphezulu. Lobanje uhulumende weZimbabwe engakaphumeli obala ngalapho amekhona ngodaba lokusebenza kwabathengisa ucansi ngokusemthethweni, isinqumo esethulwe ngumthethwandaba ngo-2015 ngemva kokubotshwa kwabesifazane abebesetheswa icala lokuthengisa ucansi saveza ukuthi akukho emthethweni kubabo phela nje ukuthi batholakale besemgwaqweni kungela bufakazi bokuthi bebethengisa ucansi. Lokhu sekwenze ukubotshwa kwabo kungafani lasekuqaleni. Kodwa ke abakulumsebenzi bathi noma kusasenzima ukusebenza kwabo, ithemba banalo ukuthi ngelinye ilanga labo bazavunyelwa ukusebenza ngokusemthethweni. Melesuru 7, Johannesburg, South Africa, ngimthuso Kumalo.
Manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leSunday News lelo daba lokuthi inenge labelatshwa esibhedlela sengqondo eseingutsheni kobulawayo ngabotshwala lezidakamizwa. Leli phephandaba lithi kule moda ebithwele utshwala obuthiwa injengu ebanjwe ngamapholisa kunsukwana esanda kwedlula. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi ukupasa komthetho owenqabela imisebenzi yenhlanganiso ezizimeleyo we-PVO Act kuza kwenza kube lokuswelakala kwemali edlula ibhiliyoni elilodwa lamadola eMelika ngomnyaka elizweni. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salbonani, salbonani ku Studio 7, salbonani siyabingelela, nyabingelela umntungameli Nkomo, Kips Duve, uMavelasi, wonke umagumede, wonke ngiyalibingelela igama lenkosi basingathi ngalezulu sansuku zonke. Ihlale lani lapho livuka khona, lapho lilala khona. Ngiyalibonga imisebenzi wenu omuhle luyenzayo. Bengicela le mbali lokuzeni yami i-recording yami le ibalwe. Ngibona ngibuza ukuthi i-government yeZimbabwe kathi ilwa labantwana besikolo abafundayo ukuthi kusasa ibele kusasa eZimbabwe kumbe iyenza njani, because ngusese lomgabe kahle kahle sese lomgabe abantwana babefunda beqedi kakhulu eprimary even lanxa imali zingekho ubesubanjele certificate suqedile ugrade 7 laba bayehluleka lokuthi abantwana eprimary befunde eprimary kodwa nasathi sifunda ngesikhathi kamgabe kwakubanjwa ama certificate masuqedile ugrade 7 ufunde wazi waqedile iprimary yonke. Manje laba iZimbabwe yakathi siyehlulwa ukufundisa iprimary kwamanye amazwe ba ilokhu zeni government yangenela kubona abantwana befunde ngoba yikusasa kwelizwe. Ngicela singathi kodwa ngoba le recording yami.
Msakazi, msakazi angibingelele msakazi wami omuhle, msakazi ya. Okhuluma umsakazi kuSjumba, msakazi. Yebo, eish. Hayi msakazi, abalandeli sebangakhuluma bathini bathini kodwa ngibembezwa abaningi bakhona vele bahamba layo Argentina. Yebo ye. Ikhabu sengasho ukuthi hayi, zisezandleni zabo kodwa ke. Hayi, kulokhu fanele bengase Africa mangabe iAfrika ibambe ngaphandle ukuthi mangabe Africa ingabambananga hayi kulokhu ikhapha bengase Africa bengase Africa and ngithandabuza kulokho Africa iqinile ukudlula nje wonke amacontinent
esevini njani ngalibingelela lonke andibingelela lonke nabengicela nje kuphela ukuthi uhulumende ngabuya nanzelela amapholisa la agcwele emgwaqweni amapholisa la agcwele emgwaqweni asikho ukuthi wonke akhangela ngokwe-traffic kumbe akhangela ngokwani bafuna izimali uzagada ibhasi usuka kobulawayo uzefika khonalelibhani amapholisa wonke emgwaqweni ahambe efuna imali ahambe efuna imali kanti yena umnikazi wemota lezisebenzi zakhe uzaziholisana uhulumende kakayiholisa amapholisa amapholisa engathembeli ukuthi amapholisa azabhadalwa ngabantu bezimoto emgwaqweni uyasuka ebulawayo uyazuyeka elibhani uhambe uchiya imali endleleni emjokotho even ungazohlangana le mota e-traffic ihamba kuphela endleleni ngavele ibone kuphela ibhasi kumbe imota emakhombi la athwala abantu bahle bayimise kumele ufunakale imali hamba kubhadala imali indlela zonke laze liyefika ucina ubone ukuthi labona abantu abasidurisela imoto ukugada baride ngoba bayenze ukuthi laba bathole ngoba bengachaja imali elingene ukuthi ibhadalwe ngumuntu endleleni bahamba beyithatha amapholisa yagcina kungasela mali ekugcineni imoto ingaba le-breakdown zayilungisa ngani le-queue zafika ukheshe emalini elokuzela ekhuweni wena suholayo ihulumende ayikhangele amapholisa lawo ayikhangele sonke isikhathi xa ugade imoto uhambe ubona abantu indlela yonke bahamba bephiwe imali indlela yonke amapholisa akhona i-roadblock ungahamba 15 kilometers 20 kilometers sokuleyinye njalo uzazuyefika khwalela ubhani abalungisise lokhu uhulumende ipholisa izisebenzisa
be-27 alibingelela lisinika indaba ezinkotho ezileqiniso mina bengicela kuphela ukuthi ngixwayise kuphela abantu bakithi ukuthi bengakhohlwa kathi ezinje ngibona ngawufika emabhenki abantu abaningi babhizi bavula ama-nostro account sokungani uvula ama-nostro account kathi esizingaki iminyaka lokhu kwakuthiasibola imali engasebenziyo kathi ezingoba zinext year kulama-election sokungani sokuqalisa ukuvulwa ama-nostro kuthiwa kubhadale 50% i-nostro 50% RTGS kathesi ngoba sokuye ekuvoteni amarethi sengani semile wandala phakathi lapho kade kukhwela mjokojo bebezithulele into kumele sinanzele bantu bakithi sivotenini sivoteni ukunanzelela singarojwa ngoba sizathi sesiqedile ukuvota sesithabele khona yonke ukuthi sebebisile iusalanele selikhona phinde futhi kubuyele kwapha sahlala sisemuva kubheka
onani basakazi bakastudio 7 siyabingelela izaphu ithi yadidiyela umnyaka engu-60 something ikhona kodwa ke akukho nto eyenzileyo ebambekayo ngeminyaka engu-60 something yagcina ukwenza into ezibambekayo ngokuyempini ithe ibuyempini akula yinye into eyenzileyo ebonakalayo ukuthi yena ithi celebrate abantu begugurawundi abafayo yababulalisa isiyenza idile ngabo kuyababulalisayo iyacelebrate lokwehluleka kwayo ukuthathelwa kwayo amaplazi lokuthathelwa kwayo ama-companies konke lokhu mina kangubone njengento elungele ukubhiyozelwa asonto elungele ukubhiyozelwa izaphuka ye-reviser umbhiyozo wayo lo ngoba umbhiyozo wayo lo awulasisindo awulasithunzi
basakazi abahle baka-VOA Ndebele lingabe linjani Dungameli Nkomo Ezra Chisa Sibanda Anastasia Ndlovu ninjani lonke ngapho nengingazange nje ngibatsho ngamagama minigama nguMaxwell Ndlovu mbuya eCholocho umbiko mhlawumbe enginawo noma ngithi imbono enginawo yilowo bengicela nje mhlawumbe amaqembu lawo esiwalandelayo asekelayo mhlawumbe aphikisa umbuso owezanu PF bengicela mina ngokwami ngombono wami ngabe bahlangana bebone ibandla kuyilona elidonsa kakhulu mhlawumbe labantu abaningi uma kuyi-CCC abantu bezaphu ngiyacela nje bebambisane ne-CCC naleyi MDC thileyi nayibambisane ne-CCC sikwazi ukukhipha lolu godo olumendleleni bakwethu lokho ke sebezokulungisa mhlawumbe ma ugodo lolu seluphumile sebezohlala phansi bobathathu njengabantu abahlangene abazwanayo abantwana bomuntu behlale phansi bebonisana ukuthi madoda njengoba sekukanje asenzeni so ekugcineni ngoba singabi lokho esibheka ukuthi hayi nami ngiyazimela nalo uyazimela naye ungathi kungaba yinkinga lapha kungaba yinkinga mpela enkulu kakhulu bendlulisa nje lo umbiko noma isaziso noma umlayeza noma umbono ngamafuphi ngiyabonga basakazi abahle
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isegqitshiwe imidlalo yenkezo ye-World Cup ngemva kokuba ele-Argentina linqobe ele-France emdlalweni iningi elithi ubuhlabusa okwamagama. Amaqembu omabili aqede umdlalo enguchiki lobhanqa 3-3 aze ehlukaniswa imbekwa ama-penalty kwaba yi-4-2. Sixoxe lolandela izemidlalo wenguqu uMuzi Ncube owakokapu esilobela kodwa ngokuhlala ekhonapha kwele Melika esigabeni seVirginia ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mnumzana Gande, lokho engathetshelwa yingwe mina ngabukela wonke ama World Cup kodwa le Qatar iFrance versus Argentina, Mnumzana Gande, ibhola belimnandi leli bese ngasakwazi ukuthi ligiqikela ngapi phela, especially iFrance siphendukile sokunguchiki lobhanqa. Mina ngabukela iWorld Cup ka-1994 eLos Angeles eCalifornia lapha kudlala iBrazil versus Italy. Roberto Baggio weItaly ezekhuthi penalty kick leyana, mina ngandlezi ngemva kwegedi ngkhona okukhatshelwa khona ama-penalty. Lalimnandi sibili ibhola lakhona kodwa hayi ngeke lifike kuleyi i-championship esiyibone Qatar Argentina versus France. Habe kumnandi sibili ibhola lakhona, ayazi wonke umuntu kholwa nje jikelele emhlabeni uvumelana lami ukuthi ibhola leli belimnandi. Laze lacina liphela kuma-penalty kicks, sambona sibili Lionel Messi ephakamisa inkezo and siyamjabulela kakhulu Lionel Messi ngoba leyi yiyo inkezo ebesisele sinda sibilisi kwelede kuye ukuthi abantu bonke bemhleka ukuthi kona awukabi layo le inkezo ye-World Cup and wenze njalo sibili waphakamisa ilizwe lakhe le-Argentina.
Ngokubona kwakho kuyathembisa yini ukuthi izwekazi le-Africa sizabona lisedlula lokho okwenzwe liqembu le-Morocco kumdlalo olandelayo?
Mnumzana Gande, ibhola le-Afrika lalo selidumele emansumpeni sibili ngoba sibonile ilizwe le-Morocco lijabulisa abaningi kakhulu izizalwane ze-Afrika la ama-Arabhu we-Middle East lakho e-Northern Africa khona ngale lemhlabeni wonke nje jikelele ngoba beyibo phela ama-underdogs. I-Morocco akulalizwe le-Afrika esake lafika kuma-semifinal, so i-Morocco ibingeyokuqala. So lokho ngokutshengisela ukuthi ibhola lethu le-Afrika sibili hayi iphakeme kakhulu ngoba siyababona phela ama-African players ethu amaningi wona la yiwe edlala e-Europe, wedlala labo bonke bonaba kade bedlala labo ku-World Cup. So ngabantu abazanayo sibili nje ekudlaleni kwakhona ibhola. So siyathemba ukuthi kulama-World Cup azayo sibili ukuthi hayi ama-African teams ethu engahlala esephezulu khona ngale sephelela khona ngale kuboma-semifinal lakuma-final azagcine inqoba sibili yona i-World Cup Championship.
Sikhona yini isifundo esingathi sitholwe ngamaqembu afana la eZimbabwe?
LeZimbabwe kumele lifunde izinto eziningi kakhulu ngomdlalo wenguqu, especially wona amalungelo ebhola lokuthi imithetho yeFIFA ithini landelwa njani. Ngoba singakhangela phela leZimbabwe kade silabhanwa yiFIFA ozifa bonke laba ukuthi khona beparticipate emdlalweni kanobhutshuzwayo. So akula bhola eZimbabwe elidlalwayo kade siyongathiwa liyadlala international ngoba iZimbabwe yabhanwa yabo. Ngoba elethi bhola sesibonile ukuthi khona liyangenelwa kakhulu ngabo bonaba abezombusazwe becine bephambanisa izinto iFIFA nansi siyayibhana izifa ukuthi khona hayi akumelanga lidlale ibhola lina lisavunyelwa ngoba lilandela imithetho. So yikho lokho kumele sikufunde Mnumzana Gande ngoba khathesi ama players ethu ayaswela ukuthi noma ama players azintshantshu ebholeni ukuthi azadlala ngapi uyabona ngoba sesavalelwa phela ukuthi khona iZimbabwe participate emdlaleni wenguqulo. So kumele sizame ukuthi silandele imithetho sibili lokuthi sifake imali futhi ebholeni ukuthi ama players etathuthuke lawo.
Alo ke nguMuzi Ncube olandela imidlalo yenguqu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseIndiana. Singakagqibi uhlelo lwethu lolamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-MRP likhala ngokususwa kwamalunga alo ejele leChikurubi besiwa eHarare Prison. Ibandla lezihlobo zingaziswanga. Owakhuthaza ukubhonjwa kwelizwe leZimbabwe nakwelebhilitane uzabika okweminyaka emithathu ngemva kokutholakala elecala lokwenza iterrorism. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuyayibulenjini ku-www.voandebele.com.